impupho le subsidizwe kahulumende ayibona bonakala kumele ukuthi ngabe yethula la ukhona ngoba ungavela uhlala isikhathi ufike sokumbayimbayi ayiswela abithi vele ngayisethula ihle abantu bahle bayigcwale lenda abaningi bakhona abayithathayo ngingatshayisa lomunye mhlawu khona futhi nonkalakata yenqola kutho ukuthi ngasingaphambani bakhona osomabhizimusi basebenzisane nalaba abantu abamkamba omnyama ngoba uyafica omunye umuntu ekuthwele ama-10 kgs bhoka afika 50 ewasendaweni yakhe khona le edulayo yabo 150 something le 10 kg labo ngwerengwere lapo amafutha ezimota lawa khona engazani kuthiwa bekhona qasi ukuba khona izolo lakho ngangifita khona ngikhuluma ngegaraji akophuma ngivela kuphela nje kathesi lapho ekuphuma etotali la ikhona futhi ukuthi igumira ngale ngizwabanye besithi ikhona la magaraji lapho edolobheni libo BSS ngale but amanye amagaraji hhayi omile sibilinge ngabhodabhoda nzami kuwakhangela lapha hhayi komile sizananzeli ukuthi ngamafutha ohambise ngekho la makhombi lawa agcina fika malutshwana nxa thiba malutshwana la ma-Honda City lawa uzatholakala ukuthi imitengo yakhona isuke ilifi kaza nje wavele kathesi ama-Honda City aku-$7 so ngabe ukuthi amafutha avele ashoda abanye bagcina bathethe ama-$10 even kuye edolobheni lomuntu ekhuluma nge-$10 lawa amabhasi kahulumende kuyekwaba le nsuku sibili lapho kade ngatholi khona amafutha futhi ukuthi abantu sebethwele nzima emgwaqweni sebeba amadlodlongana labanye sebequma ngenyawo so ngamafutha ahluphayo yimpuphu ehluphayo
sanda ukukhuluma le nhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe kuwona lo msakazo yona ithi timu leyo dingadingi inkulungwane ezinhlanu ukuthi iphile uyavumelana labo yini ngalokho
yebo ye singathi ukuthi imali edingakala kodwa eZimbabwe akuna abantu abaningi abayitholi leyo mali umuntu ongathi uyathola imali ezwayo sibili sesikhangela ubuningi babantu mhlawumbe ngabantu abathola 1500 kubo 1000 khonapho i-5000 vela abathola imali yemelika basebeyitshisa lapho emkambo omnyama sebengayithola leyo mali kodwa okokugqoka lakho bangagqoka nzima sokumele baye kokhothama ngoba ngasikhangela ukuthi kathesi ibrugu kumbe ihembe ezitolo lezi esizijayele ngakhangela for instance iyembo yomntwana esikole iyabibiza amakhulu amathathu amadola i-300 okuthi ukuthi lezi ezokuthena ziyabe zifuna pho so 900 or 600 so layo veli 5000 vela leyo kayeneli kuhle iyabokhayela sibili yabungathenga nje ukudla khona ukuthi ungenelise ukuthenga isinkwa sakho nsuku zonke uthenga impuphu yakho uthenge le nyamanyana nje enhlanzweni zabantu abazidlayo usuthenga le mbhida yakho nje lamagulushe
iyatsho i-Consumer Council of Zimbabwe ukuthi iningi labantu lithenga ezitolo ngoba abanye abalayo vele imali uqobo lwayo i-cash ukuthi bathenge emkambo onsitha yikho elikubonayo yini lokho
ye khona kokuliqiniso ngoba ungananzela ukuthi abantu abadinga khona imali bayeholi ngama-figures ngene emafonini ngene emabhenki okungaka ngokuthi umuntu kuba lula ukuthi ayethenga eswayipha ngekhadi emashopu ngoba bayavuma kumbe ayethenga ikhokheshi emashopu ngoba bayavuma ngoba emkambo lo omnyama iningi lawo lifuna i-hard cash imali bengovu ithi amabhenki amaningi vele balutshana abantu abathola $100 a week mbe singathi $50 a week kodwa ngaso swayipha khona phana uzafika kule ndleko ezinkulu kakhulu zikhona indleko ukuthi every swipe yabuthaba ama-$15 every ikhokheshi lakho kule mali yangkhona ama-2% layo adle basibile ezikhwameni zabantu lapho ngoba ungananzeli intengo yemkambo omnyama ingaphansi kulaleyo yabo suyithenga emashopu ngoba emashopu bahle bananzeli ukuthi hayi kutho ukuthi lapho umuntu lo nqalami ngizathatha imali mbe baye befuna ukuyathenga lapho i-hard currency ngale ku-black market awusoze ubekwazi for instance isinkwa ungafica ukuthi isela siyi-$20 nxa usithenga nge-cash $21 nxa usithenga ikhokheshi emashopu laphana kodwa ngathi usihlanze emkambo omnyama songasithola ngama-$17 $16 or even $18 sesingantu yasingaphansi.